Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhla ka 22 kumfumfu 2018 ngintungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
okwenzakalayo lapha mnumzane ukhona ukuyana kwakudala kwefactionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenza nelenye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwezanu p f esithe yangazwani labaphezulu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo.
Ngizathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali ababeyisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethendaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene ekhodi ngokuphuthuma.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba lokuphikisa umthelo wokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Lamhlanje sisungula imfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer. Sizaqhubeka ngalimfundiso kuze kuyefika ngolwesihlanu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo. Iziphathamandla lezi zivalisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradzikwa, lo Azwinandaba Saburi. Osibalukhulu walelibhanga umnumzana John Mangutka uthi abomthetho bazalucwayisisa lolu daba andubana uzulu aziswe okunengi. Okumiswa kwabane laba kuze ngemva kokuchaywa kwabo izolo ngosandakhethwa ukuthi ukuba yisikhulumeli sogatsha lwezemali umnumzana A.C. Lumumba. Ulumumba uthe abane laba bakhipha imali yamabhondi ngudlu e-Reserve Bank of Zimbabwe beyipha osiphatheleni ukuthi bathenge idola lemelika emkambo womkoto babe sebeyifaka ezikhwameni zabo. Sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kusona lesi senzakalo esenzekileyo, izizalwane zaseZimbabwe kumele zifunde into eyodwa nezizalwane zomhlaba wonke ukuthi uhulumende obusayo eZimbabwe ngisitsho amaminista lawo eliwabonileyo oCassie Covent, oMthuli Ncube nabanye abaningi abafakiweyo yiziphamaso kuphela ezokuthi umhlaba ubone ubuso babo ukhangele le misebenzi yabemihle uthi kulo hulumende kwele Zimbabwe. Kanti uhulumende obusayo ngomunye wabantu abangaziwayo abasemuva abasesitheni abangelamagama asemphakathini, yibo abantu ababusa leliyani lizwe. Ngakho nxa ubona uLumumba esenza njalo kutho ukuthi mkhulu kakhulu uLumumba okwedlula uminista we-finance, okwedlula ugovernor we-Reserve Bank, and baningi abantu abanjalo abayibo abaphethe leliyani lizwe, hhayi labelibabonayo kuthiwa ngamaminista. Ngakho yiwumbuso okhona kuleliyani lizwe, umbuso wezipoko abantu ababusa bengemuva kwemiduli bengabonakali ukuthi ngobani, okutshengisa ukuthi kusasenzima esiza kubona kuleliyana.
Ngezinye indlela ukhona amsebenzelayo omkhulu lapha uLumumba.
kutsho njalo kanti nakhona nje ukukhonjwa kwakhe ngumuntu uyaphakanyiswa abeke kusonisana isihlalo imfundo yakhe kayazakali izenzo zakhe ezinhle kazazakali kuthi waziwa njalo wazakala bukubo nabo abaphethe iintambo zombuso
singathi ukumiswa kwezicukuthwane lezi umsebenzi kuveza yini ukubana uhulumende kamnangagwa ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo
ngabe uhulumende kamnangagwa uzimisele ukulwa lenkohlakalo ngabe yena umnangagwa ngokwakhe uyama ukubusa ngoba inkohlakalo uyaziwa ngayo njalo layo yaziwa ngaye nabaningi asebenza labo abasesandleni sakhe sokudla okwenzakalayo lapha mnumzane kukhona ukuyani okwakudala okwe-factionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzalane lelinye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwi-ZANU-PF esithe yangazwani labaphezulu akukho okunye batheziselwa nje kuphela ukuthi mhlawumbe basebenzelana labantu okungamelanga basebenzelane labo ngomqondo wabaphethe izintambo okwakathesi and kuningi okusazobonakala okunjalo
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe isixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ubuhuquluzi obetheswa iziphathamandla zeReserve Bank of Zimbabwe lobu buvezwe ngoLumumba izolo ekhuluma enkundleni yeFacebook. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lokho nxa kuliqiniso kumele babotshwe laba abantu ngakwelinye icele abatsha beZANU-PF bakhuthazwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe labo abenza lokhu uLumumba uthi umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzahlangana labohlangothi lwamapholisa kanye laweCentral Intelligence Organization CIO ukuze basebenze ndawonye lebhaka le-RBZ ukubamba izigigamkhuba ezibhatheka kunkohlakalo lokuthengiselana imali emkambo omnyama. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo nguZulu ngesikhathi imali isilela elizweni ikakhulu ekwamanye amazwe kodwa itholakala lula ngabomkambo omnyama beyithengisela ngentengo ephezulu. Umnumzana John Masuku isakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe inyathelo lokuvimba udubo lwezigilamkhuba ezigqila uZulu ovele ezidubekela.
Uhulumende vele aphumele egceleni ukuthi yikho sibili osofenzakala emthethweni nxa kuphume udletshana lokuthi kuyenzakala kumele labo bantu babotshwe ngamapholisa kumbe amapholisa ayedingisisa ukuthi kuliqiniso yini uNomumba ngaphambi kokuzikhulumela ngokusuka ekhanda lakhe.
Kunjalo nje unobhala obona ngendaba zabatsha kuZANU-PF uPupura Itogarepi wethule umbiko esekela uLumumba ngokuveza labo abacatshengelwa ukuthi batshontsha imali e-RBZ besiya emkambo omnyama. Uthe lobo bugqili buyisitha selizwe ngakho kumele uhulumende alaye abomthetho ukuvimba limsebenze emibi kodwa abaningi baveze ukungabi lethemba laleli nyathelo ikakhulu kulandela ukuqhatshwa umsebenzi kaLumumba onguye owethule umbiko lo njalo enika amagama labo abacatshenayo ukuthi yibo abatshontsha imali ebhanga elikhulu ele-RBZ. Bathe lokhu akusikwa kuqala uhulumende kaMnangagwa esipha ubufakazi bamabizo alabo athi batshontsha imali kodwa bese kusiba segcikeni ukuthi bekuyindlela yokuyangisa izitha zakhe. Ngomnyaka odlileyo uMnangagwa waveza amabizo alabo athi batshontsha imali besiya phandle kwelizwe kodwa kwaba sobala ukuthi wayeqophe ukuyangisa izitha zakhe njalo akula ngitsho lo yedwa wabotshwayo. Umnumzana Albert Ziva isakhamuzi seHarare uthi uhulumende uveza ukuphelelwa ngamacebo ekulungiseleni umlotho welizwe.
Udaba lokuthi amalunga afana labo CIO asetshenziswe ekuzameni ukuqeda udubo womkambo wemali omnyama kutshengisa ukuthi uhulumende wethu usephelelwe ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe.
UZulu khanya ikhathazele kakhulu ngokuqhatshwa kukaLumumba ukuba akhokhele uhlangothi lokwethulwa kwembiko kugatsha lwezimali esithi lokhu kungezela indleko kahulumende ngesikhathi ingene lokubhadala izisebenzi zakhe. iningi labantu lithi lumsebenzi bekumele wenziwe ngabogatsha lukahulumende lokuthula kombiko lokusakaza uNomumba waxosha ugwatsha lwabatsha ngomnyaka ka-2016 ngemva kokungezwani lwayengumphathi ntambo walolugatsha uMnumzana Patrick Zhuwao. Kusenjalo kudaba esithanda kuluthola uMnumzana John Mangushka, yena ongusibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, useyazise ukuthi abantu abanqonywe amabizo abo nguLumumba ababalisela uMirai Chiremba, uNomen Mataruka, Gresham Murazikwa, lo-Azintawana Saburi sebemise umsebenzi kulandela ukucatshangelwa ukubana basebenzisa imali ongekho emthethweni beyithengisa emkambo omnyama. UMnumzana Mangushka uthe bazazisa kumalanga alandelayo ukuthi laba bantu bazakwenziwani. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba olukhwezwe yisakhamuzi seHarare uMnumzana Mfundo Mlilo olokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Umlilo ufikise udaba lolu enkantolo ngeviki edluleyo emelwa ngumnumzana Tendai Biti oyinhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lanxa umlilo esithi udanile ngesinqomo somthethwandaba, uthi uBiti ubuyelile njalo enkantolo lamhlanje wacela ukuthi udaba lolu luthethwe ngesikhathi esifakelwa wonke amanye amacala.
Silokudana kakhulu ngalesi sinqumo ngoba uzathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali ababeyisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethwandaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene ekhodi ngokuphuthuma.
Umthelo we-2% lo okhala ngawo ungathi uba lomthelela bani empilweni zabantu?
Lumthelo uyahlukumeza ngathi abantu abaningi ngoba uzathola ukuthi abantu abaningi imali zabo bayazibhadala zisuke emabhanga siya kokuthiwa yikho-cash, ngoba uzathola ukuthi ngathi elizweni leZimbabwe ngakula mali kube sengathi yi-cash. So abantu abaningi bayakhipha imali zisuka emabhanga zisiya kokikho-cash kumbe kubo-telecash ukuze babhadale. So into umthelo lo wenza ukuthi ngathi esingathi yi-transaction cost kumbe imali abantu abahlangana lazo ekubhadaleni zibe ningi kakhulu. Uzathola ukuthi nxa uhambisa i-1,000 sokumele ubhadale i-$20, so imali lezi zisuka zibe ziningi kakhulu. So okwenza ukuthi ngihambe edale ukuthi ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayakhunona njalo bayahlukumezeka, kodwa ngabala enye indlela abangalungisisa ngakho. Kodwa sithole ukuthi futhi lumthelo kawukho emthetheni ngoba wabiswa ngendlela engahambelani lesisekelo sombuso.
Umumo wezenotho umi njani okwamanje nxa sikhangela imithetho elethwe ngubaba uMthuli Ncube?
Uzathola ukuthi ngathi kula ma-shortages amaningi, izinto kazitholakali ezitolo lapho ezitholakala khona kumbe hlampe kuma-black market zitholakala zidula. Ungakhala ukuthi like i-porridge labantwana eserevita ezitolo besithenga nge-$3 $0.50, khathesi ezitolo leli porridge kalitholakali, litholakala ku-black market lithenga ithengiswa ngama $8, $10. Cooking oil kayitholakala ezitolo, lapho itholakala kunye itholakala 1-1, ngathi kula ma-queues amaningi. Xa ungazama ukuthi uyidinge ku-black market, itholakala kwa $10. Kodwa imiholo yabantu ngayikakhwezwa nguhulumente, kungathi amakhampani ngayikakhwezi imiholo yabantu.
Umnumzana Mfundo Mlilo, isakhamuzi seHarare esifuna umthelo okubile ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali wesulwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende usebonile ukuthi kulehlengana labo somabhizimusi bemanyene leziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF abatshotshozela umkambo wensitha lokuswelakala kwempahla ezitolo. Umnangagwa uthi ngalokho usezabumba imithetho eza kwenza kube lukhuni ukuthi ukuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha lokukhwezwa amahlayana kwempahla ezitolo. Kodwa uzaphumelela na? Lo ngumbuzo esiwubuze isikhulumeli se-MDC kwaBulawayo, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyadanisa ukuthi abadala laba abafundi ngesikhiwa sithi experience is the best teacher. Umgabe lo Mnangagwa bahlale 38 years bandawonye. Yikho ke uma sigxanguza sesenza khonokho okwenziwa ngu-former president ubaba Robert Mugabe, sitshengisa ukuthi ngakulanqubukela phambili, akula development. Into yokuqala yikuhlalisana kahle njengabantu beZimbabwe. Phinde sihlalisane kuhle lelizwe jikelele esingathi international community. Sesuka lapho sizaqalisa ukusebenza njengabantu sivuselela i-industry le-commerce. Okwakhathesi akula production, akusela ntuthu ziyathunqa koBulawayo lamanye amadorobho. Ungaswelakala i-production, bangaze bafaka ama-price control, kuzakwenza ukuthi izinto ziswelakale ezitolo lama-shelfini. I-price control ayizange vele isebenze lutho. I-demand and supply, ku-economics, yiyo enza konoko ukuthi izinto ziphelele mbe zibe zibitshwane.
Manje wena ngombono wakho ubona ngani kumele kwenziweni?
Ngabe ngiyabalethuba, ngabe ngiyatshela uMnangagwa le-cabinet yakhe lo minister lo mutsha embonangeni bazamxotsha ngoba uzama ngamandla wonke ukuthi iZANU-PF yona ngangeni kupolitical bazamxotsha njengonkosana moya. Abacebisa ngithi akuqale kuzanwane i-MDC leZANU bangahlansi balungise i-confidence yabantu abafuna ukuzafaka imoto lapho abantu benze okuthiwa investment lama-factory aqalise ukuba khona le-railway system isebenze. Konke khathesi koBulawayo kunje abantu abala ngitsho lamafutha okupheka bayahlupheka, izimoto zigcwele imigwaqo 4 to 7 kilometers, khonapho abantu bahamba ngenyawo akulaluto. Kanti i-price control yize.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla elokudla eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba we-Constitutional Council kwele Cameroon usunqume ukuba umongameli Paul Biya unqobile kukhetho olwenziwe emhlaka 7 kuyona le inyanga. Ngemva kokuhluza udaba olukhwezwe kuleli dale ngabamabandla aphikisayo. Abebandla lama-Democrats khonapha eMelika bathi balithemba lokuba lonyaka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Bazanqoba babe banengi kuleli dale ukuze benelise ukumelana lo mongameli Donald Trump lapho bebona ephambanisa. Inyanga kamfumfu inyanga eyabekelwa ukuthi ibe ngeyomkhankaso wemfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele umhlaba wonke jikelele we-Breast Cancer Awareness Month. Le yimvukuzane ehlasela kakhulu omama lanxa nje itholakala kuhlekana labobaba. Imvukuzane le ihlasela kakhulu omama asebele minyaka engamachumi amane loba ilakho ukuhlasela abale minyaka ephansi kwale. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inyanga kamfumfu inyanga yomkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele. Limvukuzane itholakala ngendlela ezehlukeneyo. Kodwa ukuqala okumele kwenziwe yikunanzelela ikakhulu nxa isike yaba khona emulini ngoba ngezikhathi eziningi itholakala ngosendo. Abenhlanganiso ye-Island Hospice kobulawayo bakhangela abantu abahlaselwe yimikhuhlane yemvukuzane leminye imikhuhlane. Usister Nyathi osebenzela inhlanganiso le uchasisa ngokuthi imvukuzane le ihlasela abantu kanjani lalokhu abamele bekukhangelele.
Imvukuzane eyevele ijayeleke kakhulu ukuthi izuzakale ebantwini abaleminyaka phose eyi-40 years kusiya phezulu, kungatsho ukuthi abangaphansi kabayitholi. Into enye esithanda ukuthi abantu bayinanzeleke ukuthi imvukuzane yevele iyabamba abantu kumbe iyatholakala ebantwini ngosendo. Ungananzeli ukuthi kulo muntu oseke wagula i-breast cancer emolini futhi ukuthi la kumele unanzelele ukuthi uhlolwe masinyane ngesikhathi njalo uthatha amanyathelo awokuthi welatshwe.
Usister Nyathi uqhubeke ethi abaphangisa ukuthomba kanye labomama asebama ukulandela yibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yimvukuzane yevele. Ukudla lakho kulakho ukufaka umuntu engozini zemvukuzane.
Enye into futhi ejayelekileyo ukuba izindlela ezokuthi sinanzele ukuthi umuntu angaba le-breast cancer ngabantu abaqalisa ukuthi bathombe bese leminyaka emlutshwana. Ikakhulu ungakafikisi iminyaka engu-12 kumbe nxa usungena esikhathini sokuthi ume esithi yi-menopause i-55 years. After 55 years usule ndlela yokuthi i-breast cancer ingakujwayela. Bese sinanzela futhi ukuthi lasekudleni la kumbe inyama elamafutha kakhulu iyaku-exposa iyenza ukuthi i-breast cancer layo ikunamathele. Labantu abanathayo labantu ababhemayo konke khona lokho sithi aluba kuyenza aluba abantu bayazigcina bezi benganathi njalo bengabhemi.
Usister Ndlovulayo owe Island Hospice uthi imvukuzane le izibonakalisa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuqubuka kanye lemithambo yegazi yeveleni. Uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ezazi isimo sakhe khona ezananzelela nxa engabe eselawo lumkhuhlane.
Njengomama kumele ubezazi ukuthi amabele ami njani ngoba ikho lapho kuqala khona ujintsho. Ungabona ubukhulu bawo sobutshintshile, the shape, lombala waso. Ungabona kusiba lamadimpu lokhu izifoto ezinjengalezi eziphuma esihlathini ebeleni lalapho kumunya khona umntwana. Ungabona sokule mithambo yegazi echiyeneyo ephuma ebeleni. Ungabonakala nje irash, amaqhubu amanyathile angajwayelekanga, ingono ungabona sezidonseke yabuyela phakathi. Kwesinye isikhathi nxa uzibamba uyathola ukuthi sokula iqhubu elinye elingajwayelekanga eliqatha oli elingabe liqinile kwesikhathi leli qhubu lingabe lihamba hamba nxa ulibamba kumbe limile li nxa uthi uyakhama ivele engonweni ungabona kuphuma igazi kumbe kuphuma amanzi angajwayelekanga amanye amanzi alobomvu ungabona kumbe kuphuma isilonda eveleni kumbe duze lengono ungabona njalo ngaphansi kwekhwapha ususiba lembilaphi ezingajwayelekanga eziqatha ezibuhlungu kwesinye isikhathi nxa uzibamba
egqiba usister Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphange ukuyazibika ezibhedlela ayethola ukwelatshwa kuqakathekile ukuthola usekelo kwabemuli lokuthi umuntu agijimele ukwelatshwa
ukuthi nxa usutholile ukuthi ule breast cancer kumbe uleqhubu eveleni kumbe ivele lakho seliguqukile selitshintshile seligula selibuhlungu selivuvukile kumele ukuthi ugijime uye kwabezempilo nxa kule clinic eduzane hambe clinic uyezibika ukuthi kulento engakuchelesisiyo ngevele lakho
imvukuzane le ilakho ukuthi ingayekela ukuthathelwa amanyathelo kusesemasinya icine isimemetheka emzimbeni kugcine kusiba nzima ukuyelapha kodwa konke lokhu kungavikeleka nxa ingaphangiselwa ukubonakala obaba bona labo balakho ukubanjwa yile mvukuzane lanxa ukutholakala kubo kunganeno kulabesifazane Wonke umuntu kumele ahlale ezihlolisisa ukuthi umi njani emabeleni ukwenzela ukuthi aphange ayibone nxa ingathi isimhlasele. Ngalinyanga yonke umkhankaso wemfundiso yokulimukisa abantu ngemvukuzane yebele uyaphambili njalo ukukhuthazwa ingqingubani ukuthi ayehlolwa ukuze kuphephiswe imphefumulo. Imizamo yokuthola inani labantu ababulawa yilo mkhuhlane eZimbabwe yehlule ngoba odokotela bempilo bethi kumele bethole amanani lawo esigodlweni seHarare. Kodwa ugwalo olweZimbabwe National Cancer Strategy 2013-2018 luthi imvukuzane yevele ibulala abantu abalichumi lanye ekhulwini 11%. Ilizwe leZimbabwe selilazo iziqondiso zokulimukisa uzulu emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane webele ezibhedlela zikahulumende kodwa leyi milutshwane kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile eliqhubeke lilalela balalela bathandekayo kuze kuyefika ngolwesihlanu lapho esizaqhubeka silethulela khona imfundiso ngomkhuhlane we-breast cancer. Malaba ndox malax waunganani ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank lamhlanje limise umsebenzi isiphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo Umthetho ndaba we High Court unquma ukuthi udaba lokuphikisa umthelo okubile ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo. Wanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.